Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabo somabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe abafuna ukuvula amafekitali kwele Zimbabwe. Kulabanye abantu abathi unkosazana Thokozani Khuphe kumele avume ukusebenzela ngaphansi kukamnumzana Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi umanyano we-MDC Alliance unqobe kukhetho oluzayo. Bayathandabuza abanye abantu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizathola inzuzo ngokuvulwa kwebholoko leKazungula elenza kube lula ukuthi eleBotswana lidlelane lelizwe leZambia. Abatsha abahlala kweleSouth Africa bathi kababoni ukuthi bengabuyela ekhaya ngoba akulanhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa amabandla azancintisa kukhetho oluzayo. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association isivuselela umdlalo we-volleyball. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngamadokotela asekhalala umsebenzi eZimbabwe ekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, magagasi athi 909 AM 4930 15580 la ku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.